Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 11 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le MDCT liqoqa ukujengisela mhlaka 22 kuyona le inyanga. Kambe ibandla le Zanu PF lingaba lilungiselela ukuqilibezela kukhetho oluzayo na.
So ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi inhlanganiso ezimeleyo kumbe inhlanganiso ekhothamela ibandla elikusayo le Zanu PF.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelela isigaba seMathebeleland South.
Kwamukelwe ngema ngisungathi ngama mixed feeling.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le MDCT liqoqa ukujengisela mhlaka 22 kuyona le inyanga. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ngolwesine ukuthi baqoqa ukujengisela besola ukonakala komnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ambona umasonto embi kakhulu iloba ngazimbe ukuthi aphumelela kodwa ngasikele iconstitution entsha yeseZimbabwe iyavumela abantu ukuthi batshengiselwe. Bekusebenzisa khona lokhu okubhale kuconstitution entsha yeseZimbabwe okuvumela abantu ukuthi batshengiselwe uma befisa ukutshengisela indlela lokuthula.
Kodwa siyabona ukubana kade waqalisa umnumzana Tswangirai esithi akutshengiselwe kungaphumeleli. Ubona ngani kuzaphumelela yini kade?
Ngibona zani yikuzama nje kodwa ambona ukuthi ungafanana nje lokwakudalela khona kwabo 2000 labo 2002 ngoba lezana nsuku lamani lamaningi ngoba ilabor yayiqinile abantu abaningi babeqhathile kadesi abantu abaningi abasasebenzi so okwenza ilabor ibe ngani ayisaqini kakhulu iyayimqinisa kakhulu kadesi abantu abaningi vela abasasebenzi abantu abaningi ama-informal traders abanye vela abasebenzi so mbona kuzaba labantu abaningi kodwa mbona ukuthi kuzaphumelela ngendlela okwakuphumelela vo-1998 nakubo-2000 nakubo-2002
kanti khona vele kwehlulani ukuthi kube lokutshengisela ukungenzakala njengalokhu okuyenziwe kukhokhelwa ngumnumzana Ivan Mawarire.
Yambona zani laphana nxa sikhangela asikuthi ngumawarire wenze ukuthi uphumelele kuphela ngoba amatitsha ayesiqayikile yiko kwenza sekuliinto lani iphumelele. Ngumakhela wathi sekwenze kwesibili sizama ukuthi kutshengiselwe kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher ayesebilile emsebenzini amasiko sebenza ayesebilile emsebenzini. So laphana kwaphumelela nje ngoba wakule strike enye ivele ikhona. Wathi sizama kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher namasiko sebenza ayesebilile emsebenzini.
Olo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekebulawayo. Lokhu sikudaba lunye umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla leZanu PF seliqalisile ukuqoqa ukuqilibezela kukhetho oluzayo. UTswangirai uthi uhulumende ufuna ukuthi kuthengwe imitshina yokuvotisa yama biometrics nguye hatshi inhlanganiso ye United Nations Development Fund ngoba efuna ukudinga inkampani efana leyeni khuvu etheswa icala lokuphathisa iZanu PF ukuthi iqilibezele ngokhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ukukhokhela ibandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu endawonye lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Lanxa singazithi imitshini ithengwe ngubani uyutsho kodwa iyimitshina enjani yona leyo isebenza njani iyakhona yini ukumanipulata kumbe ayikhona ukumanipulata so ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi iyinhlanganiso ezimeleyo kumbe inhlanganiso ekhothamela ibandla elibusayo leZanu PF.
Mnumzana Ndlovu, ungasigqibela ke uhlelo lwethu usitshela nje wena ukuthi ubona njani lokhu okukhulunywa ngubaba uNkomo ubana imitshina ayikhathalekile ukuthi ithengwe ngubani.
Ngibuzana lo Nkomo kakhulu ukuthi akubalulekile ukuthi imitshina ithengwe ngubani, but isolo ekhona lapha isekuphini khona yona iveki ivele abantu abasebenza khona baphezulu esingathi kuthiwa the people are earning money iyokuvela iveki. Uzafika ukuthi abaningi bakhona babefakwe yizano silabantu abafana noDouglas Ngaramba olisota olembali yokuphatheka ezintweni zodlame. So lokho kunabantu esithi thina abanye esiphikisayo sikhangela ukuthi abantu laba bavele balothando lezano ngabantu bezano. Singeke sikhulume nge-independence ye-Zimbabwe Electoral Commission. In other words, kayikho independent. Into yakuqala amshiye uNkomo uyayivumeleyo ukuthi kayikho independent izekileyo. Ngoba kufana ukuthi nawe kuthiwa abantu ababona abaphethe izeki bayavunyelwa ngamabandla wonke azepolitiki. Kulingana nezane ingathi khona ngoba iyona iyaphusa. Kulingana nje asivumelelene abantu esibona bengasoze babe le nketha beyithabi lapha. Lokhu esingathi na-impartiality. Into yakuqala naleyo. Kube sesiba lento eziningi-ningi eziphathela lokhetho lolu ukuthi ayisikho nje ukuthi kumbe imishina leyi aziphethe ngubani, nokuthi kunezinto eziningi ezenza ama-elections engabi free and fair esifuna ukuthi ngavele sikhuluma ngazo. Kuphela nje ukuthi mhlawumbe isikhathi kasavumi, but nabenza kwelula ngiye phambili ukuthi khonoku nje ukuthi into vele sesizikhulumayo sesiyazikhulumela phandle kwelizwe e-America. So lokho ngizani ngavuma ukuthi abantu abanje ngathi bazwakale kumedia yabo iZimbabwe engasiyozani Broadcasting Corporation eyiZimbabwe Broadcasting Corporation kuzwakala imbono le khona apha ekhaya. Yenye into engakhomba ukuthi ama-elections aba free and fair, ngoba ukuba free and fair kuma-elections kusho ukuthi abantu bakhethe phakathi kwamabandla abawezwayo ekhuluma bekhuluma daily. Abantu i-ZBC ZTV ikhuluma umbono wezanu PF kona kwana vele sokuveza ukuthi akasoze aba free and fair. Even if izeki ngingazama ukuthi abe free and fair angeke, ngoba kunezinto eziningi ezingeziphathela udlame olungabulukhona elizweni. Kathesi bayabiza ama-youth militia, ama-youth brigade nala. So kukhomba ukuthi vele bafuna ukwenza i-violence. Kathesi bayaresettle abantu khonapho lokuze ema-areas lapho abazi ukuthi khona gabalasupport. Kuyakhomba ukuthi bafuna ukurigga ama-elections. Lezi zinto eziningi-ningi eziphathela nama-elections. So ngiyavuma ukuthi ye into ize iqakathekile, kodwa akhanye lezi into eziningi izeki engasoze yazilungisa ngoba kuthiwa ziphethwe nguhulumente.
Hello ke ngumnumzana Moses Mzilani Ndlovu okhokhela ibandla le-Answer ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelele isigaba seMathabeleland South ngolwesine esiyasungula uhlelo lokulima olwe-Command Agriculture. Lolu hlelo ngolokupha izakhamizi inhlanyelo lemvundiso bese zisipha uhulumende ingxenye yesivuno njengembadalo. Umnangagwa ubikwa emukelwe ngenzondo ngabanye abathi bona bambona njengomunye owakhokhela umbhuqazwe wegugurawundi. Sixoxele sakhamuzi seMadobo umnumzana Angliston Sibanda.
Zakhamizi bezibuthene khona ngale ndlela engathi zonke zikahulumende. Anti kulo hlelo lukahulumende lolutho e-Command Agriculture okuthiwa uhulumende opha khona abalimi ama-input bese belima belimele yena uhulumende belimele uhulumende.
Wamukelwe njani?
Kwamukelwe ngemanga sifuna ukuthi ngama-mixed feelings. Abanye abantu bonke abaningi especially ama-members ezanu-PF labanye abantu bayakujabulela kakhulu ngoba lolu hlelo lukahulumende abalusekelayo ababona ngani kuthiwa yilolu zenceda kakhulu ukuthi ilizwe liphume enkingeni eziyilo in terms of i-food security. Kodwa-ke abantu besigaba nabantu abaningi abakujabuleli ngoba lapho akukwenziwa khona ne-program ye-Command Agriculture emaphisa ngani kuvele kule nkinga yokuthi kuyalwiwa uhulumende le company ye-Trek Petroleum le-ATA bathathela abantu kuyamasimo abo bathengisela abantu bathengisela unyakenye abantu babotshwa lokhu kulamacala akapheli abantu bayethuselwa abantu bayahlukuluzwa abantu besiyayikuhlala khonaphana e-retation izindile abantu esigabeni abakuthandi kabayijabuleli i-Command Agriculture kodwa pho abantu basebeaukungathiwa njengoba sibuswa ngogodo sibuswa ngombuso
umbuso kahulumende onganani nokuthi abantu bacabangani uhulumende onganakiwe nje ukuthi abantu bezwa njani. Bese kuthi kuphinde kube wese ngoba lowo umsekeli kamongameli uvele ngumuntu abantu beMatabeleland abangamthandiyo, kasimthandi ngoba nguye umuntu owayekhoyo onguye wabantu wabanye abantu abakhokhe ababekhokhela igugurawundi. Bese kusithi khona fane pepa baphise pepa lakho angithi kule bhulagwe khona owaphepho waphelela khona abantu bakithi. So kuba nxaye kuya khona phana yethu uzoyentshontsha iprogram abantu basuka bengakujabuleli bese besesaba bacabanga ukuthi ingxenye lokhuyana kwakudala sokuvukile. So ayisiyo nto ejajulelwa ngabantu esigabeni lanxa nje bona abantu bezanu fiyo bengakujabuleli nangakujabulela badiye kulokuhlela olutsha lukahulumente.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda isakhamuzi semadobo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela ntwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
ikudivana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisensango ensiza njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Elias Ncube ngokufuthelana osokuqhamuke kulindawo kubangwa indawo yokuhlala. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yebo.
Kwenzakalani khona ngapho?
Lapha insiza thina sibuye lapha lo Chief Jahan sisiza ekho ukuthi sizohlala endaweni yakithi lapho sizalwa khona. Sasuka lapha thina ngama 60s sisiya eGogwe. Abanye thina bese sihlale eBhinga kodwa ngathi sesiphendukile ngoba uChief usebuyile endaweni yakhe. Manje usuhlupho sesilalo lapha ukuthi kule ndoda esiyitholi lapha inguthichara esikoleni sensango primary school. Indoda lethiwa nguShimu Mathe isizenza umnikazi wendawo kayisafuni induna ayisafuni thina esibuya le nduna. Usesenza njengani indawo singeyakhe ngoba uyayithengisa lendawo. Uthengisela abantu izakhamizi azifunayo ezakibo khona le mashoneni uyazithengisela indawo leyo ukuthi zihlale khona. So kasafuni abanye abantu babuye bazohlala la. Uselokhu esithumela amaphoyisa ezosibopha sihanjise eFort Jackson ukuthi sihlale okungalamvumo. Khathesi ngitsho nje kulabantu abang-8 ababotshiwe abathethwe lapha izolo sebeyekelwe khona ngase kuthiwa ikhodi yabo iyangena ngolwesine next week. Okunjengokuthi abantu lakho asekumele babuye ngenyawo bazofika khona pha ekhaya. Angikholi ukuthi bazakwanisa ukuphumelela ukufika njengoba khathesi ilanga selitshona linje.
Cala bani abaletheswayo abantu laba?
Kuthiwa yi-illegal settlement. Bahleli okungekho emthethweni utsho njalo yena uShemu kodwa laye kwabehlale engakungala muntu amphile indawo yena le. Thina sibuye le nduna bona bathi si-illegal security khona bathi na kodwa sibuye le nduna. So asisakwazi senze njani sezie sa-contact induna. Induna ibithe yona ifuna ukuthi iye ekhodi labo ababotshiwe laba ukuthi iyeclaima ililungelo layo ngoba yena uShemu uthi kasayifuni induna lapho uthi kayifuni kafuni ukuthi kube le nduna lapho induna sesithi nguye. Ufike lapha ngo 2000 ezofundisa esikolo. Khathesi kasafundise abantwana uyahamba every day eboda lento zephathi. Abantwana kabafundi. Abantwana ungaya esikolweni sesecondary esikhona apha eduzane eseturn off yeshangane mine. Uheadmaster wakhona ukuthi abantwana abaphumelisayo ngapha vele abazitho bafana lo grade 3.
Yona induna yenu Ncube lalihambe layo eGogwe la seliphenduka layo kumbe lalihambe lodo?
Sahamba layo induna yayakhile eGogwe uJahana uChief Jahana uKhumalo.
Lisuka khonapho uShem Mathelo wayevele khona yini ehlala esigabeni?
Hayi wayengikho. Ubuye ekhathesi ngokuzofundisa ubuye ngo-2004 ukufika kwakhe la.
Akekho yini ongalihlalisa phansi lixazulule lolu daba ofana mhlawumbe lo meli wedalela ephalamende?
Ummeli wedalela ephalamende uMP olapha uhambisana la yena uJaha Mshemu lo. Labo councilor abakhona bakanye la uJaha Mshemu lo ngoba mhlawumbe singathi badla bonke lezo zimali zokuthengisa umhlabathi ngoba bonke basayidela yena. Asisakwazi okokwenza vele mbele indaba sommeli siye kupresident maybe nganye nguye ongayise clear down.
Libanga izakhamizi eziphatheke kubi ngalolu daba?
Okwamanje ezikhona kuground lapha izakhamizi singu-18 esifulayini yona leyo abakungene khona imfazi yona leyo kuthutha kubuthwa kubuthwa kwabantu. Kodwa otherwise uma sikhangela i-population yonke ekhona lapha sesidlula ama-2000. abantu abacentayo nje izitendi zokuthi bakhe njengokuphenduka kwethu.
Uyasho Ncube ukuba namhlawumbe sokudingakala umongameli angenele kulolu daba nxa elalele kanye labasekeli bakhe obaba uMphoko mazwi bani ongathanda ukuwafikisa kibo?
Mina bengicela ukuthi nxa besizwa abadala akababuye egroundini bazosilamulela kulubaba othiwa nguShembu, kumbe bamsuse sibili khona lapha esikolweni aye kwezinye izikolo ezikwenye indawo ukuze thina sisale siphume lathi sakhe ke esibethwe ngumoya endaweni yethu.
Hayi, siyabonga Ncube, sengathi lungalungisiswa ngokuphangisa udaba lwenu lihlale kuhle njengezakhamizi.
Hayi, kulungile baba.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isensango einsiza umnumzana Elias Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomhlabeleli uSandra Ndebele oselengoma entsha ethiwa Ingoma. Okwakuqala nyaka wamukela kuhlelo.
Linjani bantu bakithi? Ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasitshela ngengoma le emnandi entsha ethiwa Ingoma.
Ingoma isingu yami ezaba kudlala delami lesiphuma izono lokhu and ikhuluma ngayo yonke into nje. Wena uyazikhethela ukuthi kuwe kuyini okuhambelana nawe ngoba ithi Ingoma ngesiNdebele meaning a song, isishona isithi Ingoma as in the drum, ne language yemgwaqweni isithi Ingoma kodwa ngithi yekela Ingoma, don't take the drug.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 Ingoma 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 Ingoma.
Siyabona ukubana uhlabela lomunye lapha owumzo 7 ungasitshela ngaye kancane.
Ngizosebenza nomfana osakhula kakhulu okubulawayo ehlalelayo. Ngakhumbula ngiqala ukuza ingoma yakhe sithi chuta 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 chuta. Ngabe sithi ya, umfana lo kuthi ube ngiyenze something like because one, i-sound yakhe yayinye kuthanda ze-Africa njengabe lamnikwazi ukuthi ngiyintombazane ekhanda ezamasiko. Ngabe sengisithi ngamdinga-ke sasebenzisana kuhle kakhulu. Ngamele talenta kakhulu and lakabile edlalade adilethe lamasimbo kuphela and also zasebenza estudio kabu Dr. Osit Osit Productions line uyawinela ukuba ngu-producer of the year nyakenye. Even though yenza ividiyo kuthiwa ngu-Andy Carter nangomunye ubhuda kobulayo kodwa sesana lapha eHarare laye futhi wawinela i-best cinematography last year khona ngapha futhi kwele Zimbabwe laye ngomunye oyenza zamakhamera oyenza kuhle kakhulu. So nisebenze nabantu abasezingeni eliphezulu kakhulu.
Ungasitshela-ke ngedlalade lakho leli elilengoma yena leyi Ingoma.
Idlalade leli sicabanga ukuthi silikhiphe ekupheleni konyaka. So enyangeni ezilandelayo sabelisho sikhipha amasingo kuphela ukwenzela ukuthi sizame ukwenza kuthiwa i-build up unyaka uthi ukuyaphela abantu sebephose sebezazi zonke ingane Ingoma ezabe zikudlalade. I-idea yethu yedlalade ngeyokuthi Monday uSandra has been in the industry for the past 13 years, mina lo. So njengoba kade ngise-industrini for iminyaka yonke le eminingi kangaka kade ngiqansi lada ukuhlangane lokunyume lokudiyalo lokhu qansi siya phezulu akunakuyehla ukuyela emuva phansi. Se-albhamu yake idlalade labe lisithi After Lada.
Lile ngoma eziluhlobo bani ziyahlukana yini laleyi ethiwa Ingoma kumbe ziyahambe ziyahambelana
ziyahambelana kodwa singaphinde isikhohle ukuthi vele thina singabantu besimpilo ndabantwini bamasiko so zabantu ke bekuhlangene zona ziyena lezi amasiko njalo ezamdlela enganye izenza kudala but zami ukuzibamba kancane ukuthi zihambelane lesokwenzakala kulezi nsuku ukuthi lathi simuve ngezikhathi singasalele emuva sidlule ngabanye kodwa sihambe ndawonye labanye kodwa sifake khona ekhona vele sasikwenze ekuqaleni
hayi siyakufisela inhlanhla kakhulu Sandra ungavalelisa uZulu
ngiyabonga kakhulu umthwakazi omhle ihlale likwazi ukuthi impilo ilokhona osisele ukuthi ibe yikho khona ngiyabonga
lo ke bekungumhlabeleli uSandra Ndebele ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula ubunzima obubhekane labesifazana elizweni kanye lendlela abanye abaphumelela ngayo ngesikhathi kunanzwa ilanga lamalungelo abesifazana emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Sixoxa lo nkosazana Magodo Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyo-Women of Zimbabwe Arise iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho yeWoza yethulele umphakathi ugwalo oluhlelayo njalo luchasisa ngodaba lwabesifazana nge-International Women's Day. Ungasichasisela ukuthi okuyikho okumqoka yikuphi?
Sasikhangela kwabesifazana eZimbabwe sethole ukuthi kulamalungelo, kulama-policies, imithetho ekhuluma ngezomnotho, ezokuhlalisana, ezamasiko, lezombangazwe. Umuntu wesifazane weZimbabwe yenelisa ukwenza lokho, kodwa akayenelisi. Nxa sikhangela impilo kamama walamhlanje, siqathanisa lowe-Rhodesia. Ngoba sikhangela ukuthi 7 years sithole independence. Asikuthi sifunga ukubuyela eRhodesia, kodwa siyaqathanisa ngoba yikho kwenzakalayo on the ground. Siyana nje ukuthi umama weRhodesia ebengelamthetho emzikelayo, ebengelama-policies, ebengelana amalungelo amaningi. Kodwa besenelisa ukuthi apheke i-breakfast, apheke i-lunch, apheke i-dinner, aphekele abantu bakhe. Imuli yakhe idle isude, ijabule. Enelise nokuthi aphume aye emashopu ayidinga lokhu ngabantu amashopu anjengabo-security mills uthethe amawula azithumele amadoyila enzeni athole inzuzo yemali xa singakhala ekhulelo laphana ngichathe eRhodesia ubehamba kuphela ebhalisa ayeveletha kodwa singaqathanisa kwalamhlanje okwenzakalayo umama olamapolicies amaningi olemithetho eminingi olamalungelo amaningi oweZimbabwe kehlile ukuthi atheke 3 mils aphekele abantu abakhe aphekele imuli yakhe xa isiyesibhedlela khona ekhulele funa uyabeletha kumele aregister $25 engarejista $25 le ngiyombheda kuphela uzamile manje siyakhululeka ngahambe phethe impahla zomntwana kuphele usane lwakho alikhangele ukuthi yakuye kumele athole ukhothonulo omesihle spirithi konke kombe okudingakala nxa ubeletha sifili lokhona okuyikhlipha ukhlipha inkaba yomntwana ukuthi kophi inkaba yomntwana kumele uzithengele nxa unga-operator kumele ube le-kit yonke so sesizibuza ukuthi khona kathi pho imithetho le yamapholisi zesilawo asinceda ngani nxa umama elawo kodwa edubeka kangaka yikho kusenze sabhala i-statement esithi no kumele sisukume sibone ukuthi ama-policies they're not for window dressing they're not for plain standing ukuthi sisilakho silakho kodwa ngapha sisifa kusibulala
libone ngani ingxaki yokuthi imithetho le isebenze kuyini
ababusayo abaphetheyo abalakho ukuthi bafuna ukuthi imithetho yabona nxa usenza umthetho ukuthi ngibone ngibuke ngibakwazi ukuthi ngilakho kulokuthi ngisiza abantu ikho kukhona eZimbabwe sendlini njalo kunye ngokubonayo ukuthi nxa ngenze ngihlezi ephalamende kumele ngibe bonke kathi kungani kuthiwa omama ababelethayo babela ngihlale ngikhuluma ngakho kuze kubangene agcine bethi sesidine ngalo mama yekela sibanike omama abakufunayo yabona sikhala ngayo thina njengenhlanganiso yokuthi omama silabo kumapholisini kodwa ngabameli simple things ngiyathemba ukuba abaningi bephalamente abakwazi ukuthi wena omama behamba bethwele amakhothonyulu besiya ngaphi besiyabeletha lamamepespirit nxa ungaba yindaba sesiishubeke phansi ephalamende bengahlokomoa ubaba
kodwa bakhona abanye abesifazane ephalamende njengonkosikazi Priscilla Msiya Irambu Imshonga njalo ikhona ikomiti liyane yabesifazane i-caucus ungathi bona benze okweneleyo yini
ngiyamhlonipha kakhulu umama lo ngoba vele ukhuluma ngama-simple things noma azahlekwa yeyizo ngiyazikhuluma sokuthi ngawo mama abaningi ngombana bayamsekela ikomiti le bayilandelele bekuthi selenzeni asifuni ukuthi lama-komiti azabekhuluma kuphela ngaphansi kokubonakala. Ezizinto ezimbabwe ezisincindezelayo azidingi into eningi okokumeni, zidinga ukuthi u-announce ukuthi bomama ungasavumi ukuthi ubuyele ekhothoni lafungabo thina then ngapha on the ground ama-human rights defenders athi uba-announce lithe akukho emthethweni. But esibhedlela bayakwenza ngenxa yokuthi bakuthethi i-directive from Harare. So nxa yena uminista we-health engathi lokhu bomama lingawuvumi asosikuvumi kuyafana sikwezemfundo emakhadi ezemfundo igunya lokuthi siboycotte ukuthi i-constitution iyasivumela lo minister wasuyayiva isikhala zokuthi bengaxosha abantwana. Akusengathi abantwana siyasekhona. Ngiyakhumbula uChristi lwa kwaba yinhlekisa konta ngikhuluma ngokuthi omama isithunzi zabo sesehlile nxa ukuthi bathenga ama-tenti izibhoza ngaphansi wokhothama waba yinhlekisa kodwa kwakuyi-ishu. Angikuthengi into echayiwe lapha nomama yabona.
Sizwile njalo sibongile ukuxoxa lawe.
Yeah,
leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyewoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Pambilini sike saxoxa lo Sandra Ndebele okwakathesi ke sizwe ingoma yakhe ethiwa ingoma ngamafitshane njalo.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja Engoma, 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 engoma,
engoma, engoma, engoma, engoma, engoma, engoma, engoma, engoma, engoma,
Sandra Ndebele ethiwa ingoma isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-MDCT liqoqa ukutshengisela mhla ka-22 kuyonale inyanga. Kambe ibandla le-ZANU-PF lilungiselela ukuqilibezela na kukhetho luka-2018. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto kumbe yona le esisele emfitshane emnandi. Sigqidibane njalo kuvikezayo igama uChris Gande lilala.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.